Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-31 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli we-Norton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona yelilokhe lisesimeni sayo sayizulu lokuthi udawo lombhuqazwa akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende wele Melika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzeleyo ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma ngindlela yami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngayaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umeli we-Norton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF lilegazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands leseMatabeleland ngesikhathi salumbhuqazwe. Umliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owe-Patriotic Bill wona olakho kupasiswa iPhalamende lamuhla. Umliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi awe-CCC lawe-MDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. Umliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa ePhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo uMnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu ukuphatheka kulumbhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Ke sizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this the house for if you are not able to debate on the issues of national interest? Kukurawundi was an act of ZANU-PF, was an act of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing up Kukurawundi. Are you serious about that? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you're doing is unpatriotic and nationality, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am leaving knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli we-Norton edalela ephalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaqotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli weNorton uThemba Mliswa after ekhulume ngodaba lombhoqazo ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa kuyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda kakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMartin North kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakaguquki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lelilokhe lisesimeni sayo sayizolo lokuthi udawo lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kuzube kwazi ukuthi udaba lombhuqazwe isitile band thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo daba lolu kutsho ukuthi isematha engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulunywe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliswa okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalobo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu daba bekhulule ngile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotsha amadlunga edale lephalamende. Ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala lo udaba lolulwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
iluza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo na kuphela lamalunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolwalulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC ewafaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolwalulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliswa ngoba ubaba uMliswa usuka eMarsh West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga la kumama oluphakamisileyo edalo lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba i-NPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo ophethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje libandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bekuthi macro-manage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe laloba ngayiphi indlela.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi eBeju likaZulu wobexoxa leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathini Tambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli welemelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli welemelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomdeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende welemelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano lo wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakobulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhaliswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sibili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane kubo Victoria Falls so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngicheke lapha efonini ifoni la ayinika ama-results wona lawo. Njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapha bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha be siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami angilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usithole ibizo lakho ingxelinye selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Libona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona izek kayizange communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes so ama-numbers ayitshengisa ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school lanilani. I-delimitation report leyana esayithola kuzekhu kayitshengisa konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi le ndawo ziphi. Njalo kobulawayo khonapha sokulabo Bulawayo North for example, kubomatobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa ya izinto zonzana sezintshintshile especially at constituency level. But inkinga esikhona kathezi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi kona at polling station level abantu kumele ukuthi beyingaye imgcwele intshintshile ngenxa ye delimitation ye ingabe i-report yakhona or information about izinto indawo zona lezi sezitshintshiwe lanilani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba izekhi yoyodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe bajintshwa baya ngapi njalo kuhamba njani. So kuqathekile kakhulu ukuthi izeki ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswele amabizo abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonokho singakuthola kuzeki lathi sikhanyelele ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission ye-ZEC ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu ole-inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane le-ZEC, yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checker. So khathesi sesikhanyelele ukuthi sizaxoxisana le-ZEC, sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siyangaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yadinga e-police station, ngoba i-voting yethu i-police station based, nxa i-police station yakhe yadi la nxa isi 200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilo lolo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le ward sibiyabe sijinjene, nxa kuthi uward 3 sikhuluma labalupane ngani, uward 3 uzithola ukuthi ibizo lakho seliward 4, uward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili, kusuka kube kukhatshana kakhulu, umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqanise yafika kuzigidi ezedlula ezine US$420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa lanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US$387 million, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethesa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho waze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngilele enkundleni, hayi basakaze, kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa izolo ubatshele iqinisa abantu bezano loba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yegugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa, wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga. Konke lokho kukhulunywa yizano, ipolitics yamanga okutshelwa abantu baseZimbabwe, iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe, asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela konke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela. Ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga, kuzavela ngelinye ilanga. UNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. lani lonke balaleli baka studio 7. Hey, sise Zimbabwe sisebunzimeni. Thina sikhala kakhulu ngamahovethi. Ayiwo ahamba ayakulwa impi. Elwela impi abangakwaziyo ukuthi wona bazaphathana. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala amqolo. Kabala sicathulo ohamba ngamajombo. Kodwa umuntu uzezemtshela ukuthi wonkona ilizwe kalitatamka. Uvotelani mnankakho. Kade silo mtaka mnankakho amgabula ama 21 plus. Yena umhovethi uhlezi endlini wayo. Iyawa, iyawa, iyawa. Kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiye empini. Isikolo sicakathekile. Ngibona nganokunye kwasilela esikolo. Ngoba nomuntu ophilile esilo ofole engqombe zakhe esikhaliphileyo ezowenza njalo kuwenziwa amahovethi. Kade sinansi usigumba. Sifeli sisu sabutu webe ni wa mna nga kunati. Sibe chutla mabiso yetu. Mvele police station katesi. Ndiswedi biso lana. Watu ngachawi star 265. Lia kuchengisa linda ushala kiyo. Hamba kunapo kakula luto. Asibuonu kutegu vote ni vele guya votani. Kula bantaba za vote vele siba neyi. Mabiso tapumangu. Ngeze kile. Asuba vote wa katesi. Kukale suku vote wa 80. Sa vota ti. Kodwa genaka mabiso kapuma. Asuba vote wa kala lamisha wa registizo. 80. Kukale suku vote. Kote ya lonya kasasi. Ibiso lamu kalipumangu. Ngeze kile. Ega sekumba katoni uyi ilokuze ndifingenela phakathi wo waphuwa lolewo takwinda abaphuma impi kudala lapha abave sempini aba retired bayabo retire lapho orithaya vele bangenela irithaya ngekamnanga gwanta ayikwazi lento yayilwela yayilwela ukuthi izokuthi sisu sayisoto ayamahovethi abele inhlonisho abona ukuthi lize linjani babelunywa izibawu lathi sisinje sasiziphephele sahamba saphenduka eBotswana kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti leyenzakalayo le kuyini koko kwenzakalayo ezimbabwe lelizwe lethatha ngoxa elithathwa ngoxa ngoxa ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho igazi-ke lithathwa ngegazi kulenzani njalo ihamba amajombo lilasicathulo
Zeki wazi wasiyangisa watshintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasale lale kathi yona indlela yokurejista abantu antsho i-computerized into eyenzileyo imbi kodwa abantu lingagivi up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifotenini ngiyabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu salibonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhuluni kodwa uhlelo labo lonke nonam Ngondisi moyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangele abantu besindebele livotele amakhansilara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithe ama president kuvotele uThamisa hala umqondo kahle badala lingamdisappointzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselisha uzama ukuthi nomhlambe ncedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithandi opposing party enza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele Usamisa lonke mazibaka kahle all shoners indebele vote all votele uThamisa fela ama councilor livotele yone ilokhuzeni ibe ngaye abe ngamqondisi aba ama councilor kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yini uzamule ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane isikhathi lutshwane lezehlu ukukhipha izano ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono la mqondisi lapho umvoteleni badala lenze njalo likhiphe elibandlela lesihlokolo zemoyeni angiyabona liphili kahle lihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngomlilo enkulumane ngifuna uPaula njengamafeature ngezekhi izekhi ithabantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi ukuwahlola emafonini bathi basiwahlole semafonini uhlola igama efonini likhona kusasa kalikho selikhitshiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisiyekho efonini ngihambe ngiye-checka lapho engarejista khona emandwandwe ngihambele ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambele ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe enkulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mane okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi ngeballpoint ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiya register kutsha kangkwazi kodwa lipho ngokubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezeke hayi nobody knows.
Studio 7, Studio 7 litshona njani badala, ngiyalibingelela umhlaba wonke nje ndithi hayi qhubanini umsebenzi nomuhle, siyalithanda kakhulu. Thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sihambeni sihambeni siyevota, singakhalali singaluzi hophu. Lo mama bese tejintiwe lelale ezidonge khona ku voters roll sambeni siyevota naloba kukhatshana siwokheni siyevota silungisele izwe lethu sameni singamandla wonke sibili ukuze sibilisane lobuchilo busezimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe lelungelo elihle singakhalali singaphela amandla ngisho nalikhuthaza abantu bakithi lani mayouth ezanu uhambe kuyevota litshintshwe likhithi lehlukane lezanu lohlaluliye ngama $50 after 5 years livusile zwele lethu izwele thi livukene sibe sikhulile izwe lethu esifake uhulumende entsha siyande into zezanu lezi ezihambe ezibencindezelo lani nele kudlale kodwa mase siyavota sitshintshe uhulumende kuphela izwe lethu livuke libe lihle njengakudala. Sizameni nibafowethu lonke nje, ngiyalikhuthaza sibili kakhulu kakhulu kakhulu. Akuloza silungisele aphana ukuthi sizilungisele thina esingakufuneka sikufuni. Okhuluma ngoSibanda ngole Botswana, yabona.
Studio 7, Studio 7, nabalaleli be-Studio 7. Hhayi siyakhala ngapha, siyakhala mani, amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu. Asazi ukuthi kade kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi ivele lamaqhinga. Hayi izano iyahlupha kodwa sinike isigili ngagive up bantu. Hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo. Hayi izano iyahlupha. Iyahlupha mbela. Labo laba abezincwadi lezi labo kufanele ukuthi ngabezano. Izano layo kwenza kwabo njako uhambi kahle. Hayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu, ufuna ukuyibuyisa le ndlovu le iphume ebwengeni umfana omncane, engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo. Beke beshatapho gawula, beshatapho juma, beshatapho umabhaza lapho bakhulumela eceleni. Ya sike sibavale umlomo bevaleke, uthuma kanisamzwa, ugawula kanisamzwa ukuthi bayibona indlela eyaphambili ukuthi iyayinjani iphela. Siyaphela isikontiri madoda phambili, siyaphela. Ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona lapho.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamaJuda abalichumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh. URobert Bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamaJuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalichumi lanye walimaza abangamachumi ayisithupha lantathu. Kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa. UBowers wethesa icala lokuzonda amaJuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala. Yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu.
Yes.
Big Nazo, Big Naza isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela. Umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi. Uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.